Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kuNtulikazi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu nje kumesenza izinto ezincane even abathengisa emsikeni amatamatisi sokunzima labo ukuthi balambulele ibhondi.
Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni kabasalamukeli idola leZimbabwe.
Ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party. Ke thina ngokunjalo asimesabi.
Umkhokeli webandla lemthwakazi Republic Party uthi kabamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa othembisa ukubasusela amanqe.
Umongameli uyabezama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo. Kanti umongameli uzama ukuthi ame nge-constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state.
Ilunga leZANU-PF lithi kuqondile ukwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ilizwe leZimbabwe kalisoze liqunywe.
Imuli yakwethu ilezithelo ezimbi ngesithembu ngoba ukhokho wami ongondlileyo ube yisiphofu engaboni. Unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo.
Namhla kuhlelo lwamasiko sixoxa ngesithembu. Salethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni kobulawayo kabasalumukeli idola leZimbabwe. Osomabhizimusi abathengisa amatamatisi, izigqoko lokunye emgwaqweni bathi seliphele amandla idola leZimbabwe kulandela ukuvunyelwa kwabantu ukuba bethengise impahla ngamadola eMelika okumele isisindo sawo sihambelane lokwethulwe emkambo wemali nsuku zonke kweleZimbabwe. Nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni uthi seliphelile du idola leZimbabwe.
Lokhe kwavunyelwa nguhulumende aze akhulume lagiki uminista ukuthi sokuvunyelwe ukuthi i-US dollar lisebenze njenge-legal tender. Abantu abaningi sebethole ukuthi vele amabhondi asasebenza indawo eziningi. Ungazi ube lalo oliholayo zama ukuthi athenge ngalo uzathola ukuthi intengo nxa uthenga nge-US dollar iyabe iphansi angoba nxa uthenga ngamabhondi. Yikho sokwenza ukuthi lezi tolo even abantu nje kume sithengisa izinto ezincane even abathengisa emsikeni amatamatisi sokunzima labo ukuthi balamukele ibhondi ngoba seliyimali nje vele engasathengiwe.
Manje kuyasebenzeka khonapho ke nxa sikhangela wena njengawo othenga uthengisa impahla.
Lakusebenza njalo ngikhuluma lami nginje duke vele ibhondi sekuyimali engasayemukeliyo nxa ngithengisa ngoba uhlupheli sekuthini ngingaze ngithengise ngilemukele ibhondi lakhona. Nxa sengihamba ngalo kumele ngiyehoda khona akusela muntu vele elifunayo. Even kuyikuthi nxa ngingathola ama-wholesalers la amakhulu kuyikuthi kule wholesaler elivumayo ufuna ukuthi uyehoda khona. Kuzamele ukuthi uphathe inqwaba yenqundi yemali ukuthi uyehoda ngalo.
Sengathi vele ibhondi selifile phela.
Hayi selifile ngoba sikhuluma manje nxa sichathanisa le ntengo yokulithenga esingathi thina ku-black market. Kumele ukuthi ngiphathe imali engange-700 bonds ukuthi ngiyethola idola elilodwa.
Khonoko kwenziwe nguhulumende esithi kusokumele kusetshenziswe amadola nxa ukuthi umuntu efisa ezitolo. So kutsho ukuthi vele sokulibulela ibhondla.
Sicabanga ukuthi vele ukuthi uhulumende yena avumele khona lokho ngezinye indlela uveleni besevuma ukuthi izitolo kaziyilale lelo bhondi. Ngoba sekusithi ukuthi elikholayo ulihola esekwazi ukuthi uhole imali engasebenziyo. Sekuza kuthi lo hole i-US dollar nguye esekhangeleka ezitolo engani usengiyinkosi ngoba uzabe ephethe imali ethengayo kulalowo okhethe ibhondi.
Unkosazana Pretty Mpofu uthengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Angus John Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies.
Zimbabwe dollar vele alisasebenzi silisebenza ukujusa amafoni kuphela la futhi data yeconnect la esithengiswa ngamadola so yonke into nje sisebenza ngamadola okubuhlungu nje ukuthi abasebenzi kahulumende in particular isebenzi siqhubeka zihola yena le eZimbabwe so lama rate angkhona aqhubeka ehlanya so kwenza impilo yabantu makhaza ikakhulu abasebenza ibe nzima ngoba i-US dollar leli kabaliholi otherwise yonke into nje sithengiswa nge-US dollar
singathi ke ibond isidilekile yini
ngesinye njela umthuli uminister of finance uvuma ukuthi ibond kalisebenzi kuhlupho sitele ukhona ukuthi kungazane kubona kukhona abakwenzayo nxa bekhipha ipha imali lezi ezimbili ukuthi zisebenze ndawonye kuyabe kukhona bona esicabangela ukuthi bayakapula ngakho ngoba kade kumele ukuthi outright bashe balikhiphe i-US dollar totally kumbe bavele bakhiphe ibond totally kodwa khona kuagcina sewukhona ubungilimbani ababe bebenza okubashisayo bona omankutsha yikho bese kusithini abantu makhaza bese beqhubeka behlupheka
pho kuyasebenzeka yini kobulawayo
akusebenzeki i-business i-law abantu abala mali i-US dollar lifuna osekumele ulisebenzise ngoba la nxa urun i-business ungayekela ukuthatha ngalo uyaluza so uyangwathengisa ngamabhondi uyathi kusasa usudinga i-US dollar ukuthi uyeselitshintshile ama-rates akhona so kusebenzeka nzima kakhulu umumo wakhona kawumnandi sibili singaqhubeka sinje kungaba kuzaba nzima
sizakuthiwa ke kulezi nsuku e-black market idollar lemelika nxa suthenga ibhondi i-1 to 700 kambe kuya ngaphi konke
loko ye selinjalo sibili nde liyakhwela kanti sibili ku-700 asikwazi emaviki amabili amathathu liyabe seliku enqenza fika kubo 1000 kubo 2000 kuyakhithika nje kuyanyeshuka nje njengendlu yomdaka izulu lisina asikwazi ukuthi kuza kuya ngathi kodwa kuhluke ukuthi abantu makhaza impilo zabo ziqhubeka zisiba nzima kakhulu
singathi ke sokubuyele ku 2008 kunjalo
kukabuyeli kangako ngoba impahla zikhona ezitolo kodwa abantu basizabe sizikhangele kusingala mali yokuzithenga kanti ngo 2008 vele manje amashopu kulamatishu kuphela so khathesi kuyabe kukhona sibili konke kule mali yakhe sokusenza impilo yabantu abasomele asebezaphila mnandi ngamasela labo labantu nje bona abana abathola imali ngendlela esingayisizo balitholele i-US dollar kodwa umuntu osebenzayo sibili ovukelayo akuza sikhangela isinku sibone esitolo wehluleka ukusithenga impilo ibe nzima nje kunjalo
umnumzana Angiston Spanda ngumqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies besitofa laye ekobulawayo Ibandla lemthwazi Republic Party lithi akumangalisi ukuthuka kwamalunga ebandla leli ngumongameli Emmerson Mnangagwa osekhulume kanengi emphakathini esithi kuzasuselwa amanqe abafuna ukuba kuqunywe ilizwe leZimbabwe. Umnangagwa uthi bonke abakhuluma ngokuqunywa kwelizwe ngamahlongandlebe lezikhohlakali. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP uthi umnangagwa wethuswa libandla leli.
Ekasalali ngathi njalo uyesaba ngoba siyilona kuphela ibandla kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje elikhuluma into ngqo ehlupha abantu bakamthwakazi njalo sibonisa ukuthi sikhathele ngokuqhubeka siphila labantu besishoneni ngemva kokuhlanganiswa ngamakhiwa singavumelananga ngo-1923 la ngokubuya sibanjaniswe layo iZimbabwe yiBritain ngo-1980 ngokunjalo kuyakhanya ukuthi njengoba eZimbabwe kulamabandla afika i-100 ezepolitiki kodwa ibandla asezwakale ekhuluma ngokuthi uzaquma insuku zokuphila kwalo labakhokheli bayo labalandeli bayo yimthwakazi Republic Party asikezwa ekhuluma amazwi afananayo kubo Nelson Chamisa i-CCC kubo Zaphu lamanye amabandla ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party ke thina ngokunjalo asimesabi kodwa siyathi ukuthi ngokwenza lokhu sekhuphule izinga lomzabalazo wethu njalo umhlaba sithi mawube kwazi ukuthi umnangagwa ongumbulali owakhuluma amazafana nayo ngabo 1983-1984 esithi maye kulabo abangasoze behambe ngezimiso zikahulumende insuku zabo zibalwe emhlabeni wacheceda lapho wathumela umbhuqazwe
umoyo uthi okwenziwa ngumnangagwa kuveza ukuba uzonda amandebele
kathesi umnangagwa njengoba umgabe wathena yena Moment of Madness ngo-99. Njengoba umnangagwe sefuna ukuhlanya kanje, umhlaba uzathula na uthi uthu busy ukuthi ukhangele udaba lwakithi. Ngakho ke sithi hayi, sizimisele kathesi, sithi akalibambe lingachoni umbulalo nge-Emerson Mnangagwa, ngoba kaswe sivuma ukuthi sichaywe sithule, sibulawe sithule, njengalokhu kwenzakala nesikhathi kaJoshua Nkomo owathebuzwa ukuthi igugura hundi is it tribal or political. Wathi yena it was political. Thina kasingeke sivume ukuthi lokhu ku-political, sithi naku-tribal, ngoba uMnangagwa ukhuluma ngokuqeda impilo lemphefumulo yabantu besiNdebeleni kuphela.
Umnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kubi okwenziwa nguMnangagwa.
Amazwi anje evele emuntwini owaye ophatheka kakhulu ekubulaweni kwabantu ngesikhathi segugura hundi ayethusa kakhulu, aveza kahle kamhlophe ukuthi abakaboni ukuthi balecala elingakanani labo basezihlabeni labo ababulala abantu ngegugura hundi. Kusho khona njalo ukuthi lokho belenjongo zegugura hundi yabo 1980s. Lokho belenjongo yokuchitha abantu bemathibeleni lemindlezi. Into engamukelekanga yona leyo, engasoze yamukeleke ebantwini bemathibeleni, engasoze yamukeleke emhlabeni, engasoze yamukeleke kunoma ngubani olengqondo ezisebenza ngendlela epheleleyo.
Uncube uthi amazwi kaMnangagwa awakhulunywa ngumuntu ophethe isikhundla sikamongameli.
Umuntu esesihlalweni kumele akhulume amagama akhayo, abe ngumuntu ovikela abantu bonke, ngokuba nxa usesihlalweni leso umele ube ngumbusi wabantu oqondileyo, ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha iconstitution, ube lenjongo yokuvikela abantu, kungabi nguwe owethusela abantu, kungabi nguwe ofuna ukuchitha abantu, kungabi nguwe okhuluma amazwi angalunganga, amazwi aveza ukuthi kawulanjonge ezinhle ngabantu. Into enjalo vele kayamukelekanga kancane. Ukuthi ngubani okhulumileyo kakulandaba, kodwa kuba kubi kakhulu uma kuphuma kumongameli wesizwe welizwe enxa ethrethena abantu esethusela abantu, kuyinto embi kakhulu engamukelekanga, ikakhulu abantu abadlule phakathi kwegugura hundi. Abantu abadlule phakathi kwegugura hundi ayengomunye wayo leyo nto yokubulawa kwabantu, njengoba wayengomunye wama-ministers kahulumende weZimbabwe wayebulala abantu.
Kodwa umnumzana Believe Gawule, ilunga leZANU-PF, uthi uMnangagwa wethula amazwi aqakathekisa ukubambana kweleZimbabwe.
Lapha nje yebo, kambe umongameli uyabezama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo, but umongameli uzama ukuthi ame nge-constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe kayila ma states ama provinces ukuthi azimele wodwa kumbe njani njani kumbe lokwana, akukho eZimbabwe lokuya. Njalo iZimbabwe ilamandla ilele ama provinces yanika ilokhu le devolution kuma resources ukuthi abenefit nge devolution, but Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe lilizwe elilodwa elingalama boundaries phakathi kweshukanisa ukuthi leli yileli lizwe leli ngapha leli lokhu ngokulizwe kumele kodwa iZimbabwe injalo. Isisekelo sombuso wethu weZimbabwe yikho esikutshoyo lokho. Phela umongameli enjana laye uyiproduct yesisekelo sombuso. Umongameli ubuswa yisisekelo sombuso, ulandela ekubuseni kwabo isisekelo sombuso. Ngawo-ke akukhulumayo yiko kanye okukhulunywa yisisekelo sombuso, yiko kukhulunywa uPresident Emerson Mnangagwa. Isisekelo sombuso, ukhuluma isisekelo sombuso ngoba umeli yena uvikela isisekelo sombuso, yiso asivikela njalo, amele asivikele ngazo zonke izikhathi. Yiko akutshoyo lokho nxa ekhuluma esethusela inkulumo. Kayithuseli hatshi, ukhuluma civil co lokukhona kanye okumqoka okwethulwa yisisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Semangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafuna ukuyasizaphinda njalo lokhu. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafisa ukuyahlangana nesihlobo labangane kusasa ngesikhathi sekhefu likazibuse kule Melika. Umsakazi we-Voice of America ufika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million abagade izindizamtshina ngolwesine, njalo kukhangelwe ukuthi abanye baza kwenza okufanayo namuhla. Irussia lithi selihluthune idolobho lisisabelweni seLuhansk. Abezindaba abeReuters babika ukuba umphathintambo obona ngezomvikela kweleRussia ubukele umkhokheli welizwe lelo ukuthi sebekhulule isabelo lesi njalo baqhubekela phambili ngempile. Kodwa ophethe ugatsha lwezomvikela kweUkraine uthi kungamanga aluhlaza tshoko okwethulwe ngeleRussia. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngodaba lwesithembu. Usikhuchamfundo uSolwayo Ngwenya usanda kuveza ukuba ulamakhosikazi amathathu ahlala lawo endlini yakhe kobulawayo. Kulabanye abantu abamangaliswa lodaba lolu, kube labanye njalo abancoma ukulandela kwakhe amasiko. Kuyini isithembu? Uze sihlaziye udaba lolu, sixoxa lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, ingcweti kwezamasiko.
Isithembo kwakuyinto eyayivamile kakhulu esintwini. Isithembo ngoko esilisa ela amakhosikazi amabili kusiya phambili. Kwakuvamile ekadeni ngesizathu sokuthi obaba bebengamaqhawe ngokuba zingwazi. Ekubeni ingwazi ugwaza la ugwazwa, ngakho babesifa kakhulu. Basale sebebalutshwane, omama basale bebaningi. Ngaleso sizathu la ngokuzama ukunakekelana, ubabo yedwa wayecina ephiwa umthetho yinkosi kumbe zinduna ukuthi khona athathe abafazi babembalwa. Kodwa ensukwini zalamhlanje angikuboni kuyinto enhle.
UMankonjeni uthi umdeni wakhe wehlelwa liyezi elimnyama ngenxa yesithembo.
Ngingumuntu olezithelo, mbimuli yakwethu ilezithelo ezimbi ngesithembo. Ngoba ukhokho wami ongondileyo ube yisiphofu engaboni. Unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo, ehlaba through indlebe kuze kuyefahlaba ilihlo ngenxa yobukhwele. Amehlo akhe adubuka afa, wakhule seyisiphofu. Udade wabo wamenza okufanayo, wakhule isacuthe. Umne wabo wakhula engathi ulokuphambana okuthile engqondweni. Abanye bangaba bazi laba bantu bebehlala eFlabhusi eJulube, kuthiwa nguPhofana lona Vine lophamula amalilo. Ngaleso sizathu isithembo mina angisiye muntu osakholelwa kiso. Kube sokuzokuthi ngakithi komafu ngapha kwathiwa sesingabakomvubumpile, zingabantathu sezihlola. So kusitsho ukuthi isithembo singavela sedlule sababili sokusiba sesithathu, vele kwakuveza imihlolo emuhlini. Ngakho asisesihle isithembo. Njalo abantu umhlaba uNkulunkulu usebalansile, inani labo mama lelabo baba alisehlukani njengelakudala. Mina ngwami kangisithandi, kangifuni ukuqamba amanga, lingixolele kulokho, kodwa kwakuyinto eyayivamile. Ekuphathweni kwamakhosikazi esithenjini bekumele ubaba abaphathe ngokufananayo. Maye thengela unabani irogwe athengele bonke, nxa ethengela abantwana bakanazibani athengele bonke, nxa esenzela loba ngubani uluthwenzele bonke. Besinceda ekuthini lo babo lesithembo ubesiba yisikhulu ngoba uyabe lamasimu amathathu nxa elabafazi abathathu, kanti leyomfazi oyedwa ubesiba lensimu eyodwa. Kodwa abantwana bangikhona babi lempilo enhle, abantwana bangikhona lenhliziyo ziba nzima bakithi ngoba bakhula bengatholi uthando olwaneleyo ubaba bemthola ngosuku lozopho lukanina, okuyinto engahlanga. Asichiyeni isithembo hlabezwe.
UMankonjeni uthi obaba babephila ngembiza yamadoda.
Ngoba kunzima ukuthi ubaba emunye esesiya controller abafazi ababili abathathu. Kanti laba bafazi bevele bephila ebuhlungwini ngoba ngolunye usuku umama ubefisa ukuthi abe elo wesilisa kodwa engamtholi ngobe komazibani. Nxa evuka ekuseni umama lo uvuka efuna ukulwa. Kanti langaphandle kwakho khona lokho. Omama laba kubenza bagcine befunda ukungathembeki. Ukungathembeki umuntu wesifazana kadalwanga elakho. Ukungathembeki umuntu wesifazana ukufunda ngama lifetime experiences anjengezithembo. Ngoba ma usulamba, survival knows no boundaries. Omama laba bagcina behahabela abazulu emgumeni, bagcina bephuma besiya ngaphandle. Akukho ukuthi kuthiwe ubaba uqinile unjani njani wonke lezi zinto esizizo. Bebesizwa kuphela zinqayi lezi abebezinatha emsamo, kodwa ngokudalwa komuntu umuntu sidalelwe i 1-to-1 asidalelwa ukuthi ubabe munye uzaphuma aye ngaphandle aphenduke uphenduka ihloka libuthundu ngase libuthundu sokumele lincediswe ngelako makhelwane sokuphambanisa ubuntu bethu asikufuni lokhuya.
Enye njalo ingcwethi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya uthi isithembo sasilungiswa ngamakhosikazi
endulo kubukeka ngathi isithembo lesindoda yona yayingazithatheli isinqumo yayithi ngabona ukuthi mhlambe sokunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala unkosikazi omdala kube nguyena oyigunyazayo ukuthi hayi ungamletha lowo muntu azokuba ngumunyane wethu kokunye kuthiwa wayeza yena umama ngokwakhe ayeqomisa ke ayekhombisa leyo ntombi eyikhombisela umkakhe ngoba ethanda ukuthi bazokuba ngonyane wabo.
Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo namhla besixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya kanye lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole. Asihlanganeni singabaphelileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Lamhlanje sihamba lomfundisi Vusani Sibanda.
Ngibonge babunkomo labalaleli. Ngithintwa ngamazwi angihlukumeza njalo. Amazwi athi hlonipha uyihlolonyoko ukuze insuku zakho zandizwele. Umzali unguNkulunkulu wokuqala emhlabeni. Ngiyomazi kanjani uNkulunkulu sehlula kwazi umzali? Ngithi ngizokunakekela kanjani uNkulunkulu sehluleka ukunakekela lomzali ongekho emhlabeni? Umzali uthi ute unthwale 9 months nzima simhlukumeza mhlawumbe lesisu sami. Wangiketha nzima ephakathi kokufa nokuphila. Wangikhulisa nzima esebenza emakhishini ehlakulela abantu emasimini ukuthi ngifunde ngikhule ngibe kulo muntu engikuye. Ebiyintango zabantu elimela ukuthi ngikhule. Namhlanje ngifundile ngiyasebenza. Ngiyenzani ithini role yami kubazali abakulethe emhlabeni? Ithini role yakho kubazali abakulethe emhlabeni? Wenzani ukukhombisa ukuthi bazali ngiyabonga ngakho konke elingenzele khona? Ngingulo umuntu enginguye namhlanje ngani? Ngiyenzani? Yini umzali wami athi mayibhekile ngami ame athi ngiyasibusisa isibeletho sami ngokuzala uzibani? Ngoba namhlanje ngulo muntu enyinguye bekani lekhaya lami bekani because of umntana namuzibani. Yini eyenza umzali azibusise ngokuba khona kwami ngokuphila kwami? Yokuzikathixo umnikelo o isibusiso o isuku zokuqala yikubonga komzali. Lokho kuncane omenzela khona ba umzali ethi mntana nami ngiyabonga inkosi kubusise ubusisekile. Ungaze waqalekiswa ngumzali uthola ukuthi ngilana ngiyasebenza. Yini lo ngisambhathe because of umzali wami? Kodwa umzali wami ucela ithukela next door angikaze ngikhohliwela ngayo. Yisiphi isibusiso ngithi nginaso? Sande ngisenkonzweni phethe iBhayibheli. Ngiyokwenzani uNkulunkulu wami wokuqala ngikhohliwe ngayo? Umzali ungilethe emhlabeni uhlala endlini evunzela iyanethela. Sande ngisenkonzweni ngineshumi nomnikele. Kodwa lo uNkulunkulu wokuqala ongumzali ogijime nami kunzima ngikhohliwe ngaye. Yini ezangilungela? Yini ezongilungela? So mthembu uthola ukuthi umzali unaye uzothi umuntu angikhulumisani lo mzali wami, angifuni umzali azonyathela emzini wami. Kodwa lo mzali yini le role model ongingulo umuntu enginguye ngikhuhlele umzali lo? Namhlanje ngizibona sengingcono ukudlula umzali. Isibusiso sokuqala umzali ukuhlonipha umzali asokumguqela kuphela. Ukuhlonipha umzali asothi mama yakuhlonipha ekuseni emini, mama yakuhlonipha ntambama, mama yakuhlonipha baba yakuhlonipha. Ukuhlonipha umzali yizenzo ozenzayo to appreciate abazali bakho ngokukuletha emhlabeni, to appreciate wonke umuntu ongumzali okhoyo ukuthi ngiya-appreciate ngabazali kimi langikhulisa ngingulo muntu enguye ngani. Ubonisa ukuthi ngiyalihlonipha abazali ngikulinakekela. Ngilethile emhlabeni la nginakekela. Now it's my turn ukuthi ngilinakekele. Sibusiso sikaNkulunkulu siyohlela phezu kwakho. Nebisi buso somdali sehlele phezulu kwakho umzali wakhe ekhala ngawe. Umzali wakhe azashona umzali ebophi joyi. Atha ngifuna uzibane ethuneni lami. Inthola semfeni yamangazanya thela. Leso siqalekiswa sikweli kuwe kuphela siyawela kuwe labantwana la kusizukulwane sizayo. Asilungiseni amaphutha esinawo nabazali bethu. Izinto ziyohamba zilunge. Masibonge uNkulunkulu wokhokho bethu. uNkulunkulu wamandla. Senze sizithobe sihlale singabantwana njalo kubazali bethu. Sihloniphe abazali bethu. Sibakhumbule lapha bekhona. Babusise isibeletho sabo ngokuletha thina emhlabeni. Sibe yisibusiso kubazali bethu. Ngibonge.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungatinela kusasa. Kwezabatsha namhlanje siwathola iqembu labasakhulayo owaye ngumdlali wenguqu kuqembu le-Islanders kunetsayi Moyo. Uthi uzovinja nje usipha lolo daba.
Umoyo owaziwa kakhulu ngegama elithi Super Netsayi usungule iqembu le-Super Nets ngo-2021 ephelandaba lapho ahlala khona.
Iprojekti ye-Super Nets ngiyiqalise during i-lockdown ye-COVID. Laphana sokungani kuyavula but abantwana bengakabuyeli ezikolo, you know, I saw a lot of boys within i-area enhlala khona ephelandaba doing nothing. So I then thought ukuthi hayi, what is silungisa amabhora, ngibanika amabhora to play. From there, then the idea of having an academy came up and it was there though, but it's the IT because of injuries as well as the COVID. These boys, when they came in, we then started putting back training. Then we developed that. Coming up with the Super Nets Academy.
Umoyo usebenza labasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwechumi lanye kusiya kwabaleminyaka elichumi lasikhombisa. Iqembu lakhe lidlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kusigaba seSerie B. Uthi uthole usizo oluvela kubomakhelwane, izihlobo kanye labangane ukuze ayenelise ukuba yingxenye yeleague yabasakhulayo.
Ama-sponsors at this time, ama-companies, they are also having a hard time. So to total sponsorship kunzima, but you know, there are well-wishers, there are people who are assisting, like for instance, friends in the UK and America, Vasti Chayani Maida, which is Regis, the Wulik, Abafana Vedlali, because I told them of the project and they really said that's a good thing, supporting Abafana to do something. Vachayani Maida, which is the Regis. Someone also came up with a donation year kit, Abafana. So at the moment, we are okay in terms of Abafana Vedlali, Lamapora, Akona Nyana, Jamapora. What we need now is probably finance and transport.
Umoyo uyabadinga njalo abanye abangaphathisana laye ukuqeqetha iqembu lakhe le-Super Nets njengoba igcina ebathiya bodwa abafana ngoba engomunye wabasebenza lenhlanganiso ye-Premier Soccer League ukuba amaqembu alandele imilayo yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Ku-PSL I also assist as a COVID-19 compliance officer. So we look at ukuthi izinto e-ground ziya comply according to regulations away COVID-19, which are required by the Ministry of Health and the SRC, which everything falls in place according to our requirements.
Umoyo udume kakhulu ngeminyaka yama-1980s lapho ayedlalela khona iqembu le-Highlanders njalo ke wadlalela iqembu lesizwe elama Young Warriors. Ukudlala kwakhe kwaphazanyiswa ukulimala kwakhe idolo okwenza wahlala isikhathi eside engadlali, njalo ekuphendukeni kwakhe udlalele iqembu le-Red Seal Rovers lalo futhi ele-Highlanders. Eminyakeni edlulileyo uke waba ngumqondisi wamaqembu abalisa lona ele-Highlanders kanye lelezimu Leopards. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Izitolo eziningi labathengisa impahla ezijeneyo emgwaqweni kabasamukeli idola leZimbabwe. Umkhokheli webandla leMthokozi Republic Party uthi kabamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa, uthembisa ubasusela amanqi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngoCape Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.